abedlula amakhulu amahlanu bavinjwe ngamapholisa kusukela epaka yamatopo kuze kuyefika eBhalagwe lapho ezinye imota zibuyiselwe emuva kobulawayo amapholisa ahlomileyo bethi bengayi eBhalagwe ngoba uhulumende engavumelani lomkhuleko abakade befuna ukuyawenza. Kube lokudonselana phakathi kwamapholisa ahlomileyo efuqana labantu bebadudula emgwaqweni weBhalagwe ekhabela kude amakhandlela akade emele alumathiswe nguDumiso Dabengwa ethi kababuyele lapho abavela khona akuvunyelwa muntu eBhalagwe. Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uzamile ukukhulumisana lamapholisa la kodwa amalela ukungena wagcina ekhulumisana lomsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana obedingwa Mguni.
Amapholisa avalile umva uphendukela eBhalagwe bathi bona iBhalagwe namhla ise-restricted. Khulume deputy minister of home affairs obedingwa he said he was going to come back to me khathesi ngisengithi ngiyamfonela ukuthi ngizwe ukuthi useconsulte kangakanani tshelwa ngumuntu osefoni usengene mhlawumbe.
Umabhalane wenhlanganiso yebhethu likaZulu umbuso ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi bamisiwe ukuyakhumbula izihlobo zabo ezajikelwa eBhalagwe.
Kulusizi ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka after 30 something years ihulumende weZimbabwe lokho engafuna ukuthatha iresponsibility abantu bemandebeleni selokho babulawelwa izihlobo zabo abakazi bethole ithuba lokuthi bekhalelane. Bekulithuba elihle namhlanje lokuthi abantu befika behlangane bethi kuyini esingakwenza.
Umlweli wenkululeko owasila eBhalagwe umnumzana Patrick Dube uthi lokhu akusoke kubalalise njalo uma befuna benze nyenkani bazakwenza.
Angikholi ukuthi lokhu kuzasilalisa, mbona ngathi vele khona siyaphuma futhi sizokwenza linto. Uma befuna siyenze ngenkani, sizayenza ngenkani ngoba thina salweli lizwe vele. Asoze sifelwe, sibe silokhu kulabantu ukuthi bethuma i-border gaze. Ayiso mapolisa lana i-port, i-Fairbridge yangikhona ibe i-border gaze yodwa. Bekungela polisa, amapolisa yila esenza lawo lapho.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi kusobala ukuba uhulumende ulokhe elovalo ngokubulala kwakhe abantu abangahlomanga ebaphosela bephila emgodini wemayini eBhalagwe.
Sizwa ubuhlungu thina njengezaphu lelo bukhokheli bethu leZipra ukubana sithe sihamba sisiyakhumbula abafowethu abagqitshelwa bephila eBhalagwe kwishafti yemayini ukuthi siyekhuleka sibatshele ukubana hhayi ezasekulwela la manje asikakutholi akukathuthi siloke sihlupheka ngoba lokho singaphathekanga. Sithe sizolikhumbula savinjwa ngama-support unit police kwavala imigwaqo i-riot sifuna ukutshaya zahlukumezwa sivala emgwaqweni.
Umongameli we-MRP umqondisi Moyo evumelana loSibanda ethi badabuke kakhulu ngesenzo samapholisa njalo i-ground ikhanya iqhubekela phambili.
Kuyakhanya ukuthi i-ground kayiphelanga iqhubeka isiya phambili ngoba ala ukuthi singene siyekhalela abantu bakithi abayibo ababulawayo ihulumende kaRobert Mugabe labafana bona abangamapholisa anguye abathumile.
Umongameli we-ANSA uMazisi Mzila Ndlovu uthe inhlamba enkulu enziwe nguhulumende.
Inhlamba ebantwini bakithi ukuthi nxa usiye esililweni esikhumbuzweni sabafoni abafa kabuhlungu kangaka walelwe ukuyakhala asikazi kubone kulihlazo esintwini ukuthi umuntu uyalelwa ukuyakhalela isihlobo sakhe safaka kakhulu esafa ngalindlela. Enti mina kwenziwa abantu bakithi kabamanyane sike siseqi umkhawulo wamabandla ezopolitics sibamba nesikhulume ngazwilinye phezu kodaba lwegugurawo.
Unduna uKhilion Masuku uthe uyakuqala ukuthi umuntu amiswe ukuya esililweni.
Angaze ngikuzwe vele khona lokhu ukuthi umuntu uyalelwa ukuya esililweni. Ngiyakuqala kathi sikhona lapha ukuthi umuntu uyalelwa ukuya esililweni. Lisiko lethu ukuthi isililo kasipheli loba ngazobe iminyaka engaka isililo siyakhalwa. But ngiyakumangala nje ngakuthiwa abantu bayanikwa ilimit ukuthi lingayi esililweni.
Umlweli wenkululeko umnumzana Cosmas Zenzo Mafu uthe kuyabakhathaza ukwalelwa ukuyakhumbula izihlobo zabo ezabulawa yizanu.
Ngoba lesi sikhathi sobusika yisi sikhathi somkhuba wesintu sakithi ukuthi siyethanyela emathuneni zonke izindawo lapho kulele khona esibahloniphayo. Ikakhulu abanjengabe eBhalagwe laba abanqondwayo ababulawa ngobugebenga bezanu bekufanele siye siyezisa kubo siye khulume sikukhulumayo labo nxa besizwe labezenkolo labo esikristweni balelungelo ngalesi sikhathi somnyaka baye ezindaweni ezinjalo besiyafaka imithandazo.
IBhalakwe yindawo okwajikelwa abantu bephila, abanye sebefile ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi, njalo lokhe kwaba lalesi siga uhulumende uhlala evimba abantu ukuthi bayefika kuleyo ndawo osokuthiye abantu besola ukuthi kusafihlwani. Umongameli Robert Mugabe wathi ebuzwa ngakho wathi kwakuyisikhathi sobuhlanya, kodwa uZulu ngemva kokuvinjwa ngomgqibelo uthe kukhanya sengathi lokhu kuhlanya kukhanya kulokhe kuqhubekela phambili. Inhlanganiso ye-Crisis Coalition eZimbabwe isikhuphe umbiko isola isenzo sikahulumende, bethi ngezinye indlela uhulumende uyalandula lesi sehlakalo abasenza bemanyene lebutho elalihlomile ele-5th Brigade elafundiswa yi-North Korea ukulwa. Ngimele iStudio 7 iseBhalakwe, nginguNompumelelo Moyo.